kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula ngokuthi phela umthelo lo uzadlulisela kulabo abathengayo. Abamabhizinisi bazaqhubekela phambili besiyathenga ngaphandle kwelizwe, bekuletha ke elizweni ke becharge ke umthelo nalowo obabebhadalile ke emabhoda. Ama-manufacturers ethu bengakaze kwanise ke ukumanufacture okuchiphileyo okuthize okuningi esikufunayo besikuthola ngaphandle. Abantu abaningi kabala mali kade besizakala kakhulu ngentengo ebincwebeka ngokuthi-ke kutholakala ngaphandle kwamazwe. Kuzaba nzima ke kuphela umnyaka abantu bezama ke ukuthi bethabise imuli zabo, bazahlangana lobunzima ngoba abakufunayo kuzaba ke kudula.
Ubaba uMtholi Ncube uthi intengo sezizinzile kanti injongo yakhe enkulu lapha ngeyokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe.
Ukuphakamisa amabhizimisi eZimbabwe ikuthi umuntu akhweze esingathi i-aggregate demand. Kufanele ufake imali ezikhwameni zabantu. Abantu kabakwanise ukuba le mali phela ukuthi bekwanise ukuthenga. Yikho umabhizimisi weZimbabwe ke ezathuthuka. Asiboni ke kuyicebo elihle lokuthi okufunakalayo kutholakale kudula. Asiyo ndlela ke yokupromotha ke amabhizimisi aphakathi kwelizwe. Nxa izizalwane ziza kwehluleka ke ukuthenga ke okwenziwayo phakathi kwelizwe kumbe okumanufacturayo phakathi kwelizwe, akusoze ke kukhuphule ke umnotho welizwe, njalo asoze kukhuphule abamabhizinisi. Ngoba phela abafanele bekhuphule umnotho welizwe kumbe amabhizinisi ethu nabantu abaphakathi kwelizwe kufanele bebe le power ke yokuthenga lokhu okuthengiswayo. Sibona ke ngani silocebo elikhaliphileyo kumbe elihle elokudulisela abantu ukuze abamabhizinisi bethole imali yeningi.